ingxoxo bezikhona zingaso zaqala bekuyingxoxo zesibili esikhangelele ukuthi ezanamhla kade sezisezingeni eliphezulu mpela sikhangelele ukwakha idam le-glass block elibizwa ngelinye ibizwa kuthiwa ibhophuma elisemathibrian south eflabos sikhangelele ukuthi ingxoxo lezi esibe lazo namhlanje sizazifinaliza before end of May. Idamu leli khangelele ukuthi lizaba lilamanzi amaningi azabuya kubulawayo nxa lingagetshwa. Ubulawayo kuzayehlisa izinga lokuswela kwayo amanzi. Sabe sisenelisa ukudonsa amanzi amaningi kulelo damu.
Siyezwa njalo ukuthi lolu luhlelo olungaphangisa kulalo luyano olunye olukhangelelweyo olwemathebeleleni Zambezi Water Project. Singabona liphela nini leli damu?
I-time frame ayikabi khona on paper yet. Kodwa ke thina ingxoxo zethu ikhansili lalabo abafisa ukusigebhela idamu sileqinisa ukuthi by end of May sizoba sesiziqedile. Then njengoba likwazi thina siyi-local authority siyathatha ke esikudiscasileyo sikuhambise phezulu ukuthi kwe-approvewa kuhulumente. Singaqeda ngo-May sesihambisa kuhulumente nguye ozabe ezasidetekthela ipesi yokuthi siyaqalisa nini. Singasiyeqeda nini kusiya ngokuthi yena uyasiphendula nini ngoba ngingathi sikhangele ukuthi liyasinika amo singaba la amanzi kulelo damu in 18 months but i-18 months lezo sithatha lapho esiqale khona ukugebha idamu asithi singasikhangele ukuthi sizaphendulwa masinyane nguhulumende mhlawumbe la adonse izinyanga khonokhu kuyabe lokhu kusifaka umthwalo onzima emahlombe kodwa uhulumende indlela esimkhangele ngayo laye ngendlela asizwela ngayo silethemba ukuthi hhayi lezi ngxoxo uzaziphuthisa masinyane la efake isidingo.
Kodwa likhangele ukuhambisa nini kuhulumende lolu daba?
Lolu daba sikhangelele ukuthi luhambe kuhulumende inyanga kaMeyi ingakapheli. Inyanga kaMeyi ingakapheli ngoba i-council sizathi phinda sihlale enye ingxoxo mhlawumbe sibe le-resolution ku-full council. From there sesihlanganisa amaphepha athile ukuthi ayenelise ukuthi ayefika kuhulumende. End of May thina kobulawa sesesicedile.
Kodwa lona uhlupho lwamanzi lunjani sikhuluma kanje?
Uhlupho lwamanzi kobulawayo kalukayehli luqhubeka lusanda njengoba sisazi isithomiso. Silokho sihamba ngama 120 hour shedding okuthi sometimes sigcina sisiba le nkinga zokuthi ama-pipes ethu laphana ma engaphambi kahle. Amanye amalokishi agcina ehamba more than 2 weeks engelamanzi okuyiluhlupho olukhulu. Osihlangana lalo izakhamizi azisathokozanga ngalokhu lathi siyakubona ukuba akusekho kahle.
Le madamu akulabubele.
Emadamu akulabubele ngoba izulu kalinangaphela. Sikhumbuzane njalo ukuthi i-catchment area yethu imathi south. Imathi south kayilazulu.